ufanele kwazakale ke uzulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esile nhlelo echuru e-aplayelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaama-constituency ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange iphiwa ama-instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyaliswa abanye izanu iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebebhoda enkulumane noma ibili bengathandwanga abantu or bengamukelwanga abantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke bekampena besenza amakhara labo sikhangelele ukubana amapholisa kufanele ku-aplay umthetho universally equally and nefemana kubo bonke kwe abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irali yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni?
Kakhulu ye mhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe siaplayela emapholiseni njalo siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program. Nxa kuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo baspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokho. So thina silandela ke umthetho osenza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.